So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge umnumzana Thandono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-10 Mbimbitho 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli weZimbabwe kwele South Africa uthi ukhangelele lamuhla iqula elivela eZimbabwe elizokhulumisana lezizalwane ezifuna ukubuyela ekhaya mhla amaphepha azo okuhlala kwele South Africa ngokusemthethweni ephela umsebenzi.
Into le imele ilungiswe because akuze kusize ukuthi abantu babuyele bayohlala kuwebhaza phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke.
Abesifazane abangena kwezombusazwe bakhala ngokubandlululwa ngabesilisa abababiza ngawo wonke amagama.
Ngiyangena ebhedini lingithule ba liyenza likuyenzayo kodwa nxa selikuphuma laphana lonke lingaboyo somapolitiki ma liphuma laphana umuntu othunyelwa amabizo amazi njengumama kodwa umuntu ongubaba ngiyoqala ukukhuluma nomuntu ongumama ukuthi abahambe bayenza.
Lanxa abanye asebehlala kwamanye amazwe bekhala ngokuthi indleko zokuya ekhaya kuyavota zidla phezulu, bathi bazimisele ukuyaphosela amavoti abo.
Silungisa ikusasa, yikho ke kungcono sibili ukuthi khona ngiswele imali emsebenzini ngisiye ekhaya ngisiyavota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ummeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi uthi ukhangelele lamuhla iqula elivela eZimbabwe elizakhulumisana lezizalwane ezifuna ukubuyela ekhaya mhla amaphepha okuhlala lokusebenza usemthethweni kwele South Africa ephela umsebenzi. UHamadziripi uthi iqula leli likhangelelwe ukuthola imfundiso ngomgqibelo andubana lisabalale kuzidaba zonke ezakwele South Africa ukuyakhulumisana lalabo abayabe befuna ukuphenduka ekhaya ukuze bathole usizo. Okunenge asikuzweni kuThuso Khumalo ekwele South Africa.
Ummeli weZimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziripi uthe uhulumende weZimbabwe usezilungiselele ukwemukela labo abazakhetha ukubuyela ekhaya. Uthe sebevule ikhaya sebulenjini be-internet lapho bonke abafuna ukubuyela ekhaya kuzafuze babhalise kugoqela lokubhalisa uncedo abaludinga uhulumende weZimbabwe kulolu hambo. Ngemva kwalolu hlelo kuzalandela olokuvulwa kwendawo zokubhalisa ezabelweni zonke zakwele South Africa.
Some zip holders have decided they want to go back to Zimbabwe and they need assistance.
Vanengi abalama permit la asebethe bafuna ukuphindela ekhaya. Yibo labo esithi kubo uhulumende weZimbabwe ufuna ukulisiza wozani.
Giving you the opportunity to be able to take advantage of that assistance and facilitation that we can give.
Umnumzana Hamadziripi uvumile ukuthi ukubuyela ekhaya lokho kuzaphazamisa abantwana besikolo. Uthe uncedo abaluphayo lugoqela ukuphathisa ngamabhasi ohambisa kulabo abalesidingo esedlulisa amalawulo ukudlulisa impahla zabo emngceleni zingathelanga lokunye. Ezinye izalwane zeZimbabwe sezemukele lelinyathelo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Gwebu uthi lolu hlelo luzasiza ukuthi asebexotshiwe laba kwele South Africa babuyele ekhaya ngesizotha.
Siyakujabulela kakhulu makula ma-diploma ama-programs angaka lokhu zamabalazo bezizoba nzima ukuthi zizohamba njani. Okunye kwakhona yikho kwenza ukuthi abantu begcine bengahambi kakhulu okukhulunywa ngabantwana ukuthi kule nhlelo ezenziwayo for ukuthi ba-transfer abantwana from this site bakwazi ukufika bangene isikolo bengahluphekanga. Mina ngibona ngani sekujabulele kakhulu lokho.
Umnumzana Kuthulezwe Nyathi okhokhela iqembu le-Boots elilwela ukuthi abaxotshwayo laba babuyele ngenhlonipho laye uthi basemukela ngezandla zombili isimemezelo sommeli weZimbabwe eSouth Africa.
ngithanda ukuthi sibonge kakhulu umsebenzi lo oyenziwa yi-government yaseZimbabwe through embassy lapha eSouth Africa. Thina siyibhuts ibhuts emelele ukuthi abantu kufanele bebuyele ekhaya isithunzi sabo sihlangene, hayi ukuthi bedeportwa. Siyabonga kakhulu ukuthi embassy iyeza le-government yeZimbabwe izama ukuthi incedisane nathi.
Kodwa ke sinesizalwane seZimbabwe umnumzana Jabunyathi uthi lo banje elemukela lenyathelo kuyingozi ukubuyisela izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ekhaya kungalungiswanga izinto ezabaxotsha elizweni.
Kodwa kunento leyo ukuthi yini ebangela ukuthi abantu babaleke emizini yabo bazo into edlame into leyo imele ilungiswe because akuzukusize ukuthi abantu babuyele bayohlala kuwebhanda phakathi kodlame lo abenza ukuthi babaleke. If into yomnotho abantu bangazama ukuthi baziphilele if into yomnotho but into engakho emele ilungiswe ingaba into yodlame.
Kusenjalo udaba lolabo abaphikisa ukuxothwa kwabeZimbabwe laba kwele South Africa luzangena emthethwanindaba ngumabasa. Ingcitshi zithi kungenzeka umthethwanindaba usesule isinqumo sokuxothwa kwabeZimbabwe laba kumbe udlulisele phambili isikhathi sokuxothwa kwabo kumbe uvumelane lalesi sinqumo. Melesulo 7 ePretoria wele South Africa ngimthuso Kumalo.
Abesifazane bathi lanxa inani labo eliphatheka kuhlangothi zelizwe ezijiyeneyo ezigoqela ezombusazwe lezamabhizimusi likhuphuka kulokhe kulokusalela okuthize kwabo lapho bezama ukuphatheka kunhlelo lezi. Umhlangano weCommission on the Status of Women, CSW67, owenzelwa edolobheni leNew York ngapha kweleMelika, uhlaziya indaba eziphathelane labesifazane ezifana lazona lezi. Umhlangano lo ohlanganyelwe ngabesifazane abavela emazweni angamalunga omanyano weUnited Nations ukhangelelwe ukugcitshwa mhlazi ku-17 Mbimbitho okuyinyanga eqakathekisa abesifazane phose umhlaba jikelele lapho kukhuthazwa ukulinganisa amathuba ngobulili. UGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lonkosazana Precious Nomzamo Ndlovu osakhulayo ophatheka kwezombusazwe ukuzwa umbono wakhe.
Inkinga ekhona ubuhlungu ukuthi siyicelebrate ilanga labomama iminyaka yonke ngalawo malanga umhlaka 8 March yaphela ama-messages amaningi obaba labo besakile ukuthi yeyo mama zimbokodo siyabathanda kanje kanje. Kodwa i-reality ekhona ukuthi obaba bathandi ngiyaxolisa ukutsho njalo ngoba inkinga esihlangana lazo njengabomama abatsha ngingakangeni even kuma-political parties athi umphakathi wona ngokwakho awumthandi umuntu wesifazana ophatheka kwezepolitiki. Uyathola amabizo wonke usuthunyelwa wonke amabizo usubalwa lokhu lalokhuyana ngenxa yokuthi ngowesifazane okhethe ukuthi ume emphakathini kumele abantu ngezepolitiki.
Kungani kusenzakala khonokho ngoba kwenzakali kwabantu besilisa?
Mina ngokubona kwami imbangela ukuthi sokukhanya ukuthi abantu abangomama bayakwanisa ukuphatha lapho kukhethe khona umuntu ongumama mama into zihamba kahle. Obaba basila i-challenge bathola i-challenge ngakhona lokuthi emandulo vele kuyaziwa ubaba engiyophathayo kanti nxa umama laba sebevuya espacini seduze ngobaba bekhanya besenza ngcono futhi ngcono sibavalele phande sibavalela phande njani ngokuba sizwa ngamabizo wonke ukuthi ule lokhu lalokhuyana liyangena edodlumi lingu-2 lobaba liyenze likuyenzayo kodwa nxa seliphuma laphana lonke lingaboyo somapolitiki uma liphuma laphana umuntu othunyelwa amabizo amabi ngongumama kodwa umuntu ongubaba ngiyoqala ukukhuluma nomuntu ongumama ukuthi abahambe bayenza uyabona ukuthi yindlela umphakathi i-society at large engahloniphi ngakhona abantu besifazane ngenxa yokuthi babona ukuthi abantu besifazane baphatha kahle. Sesifika kuma-political parties abantu abangobaba uyathola ukuthi bayafayidelana bona bodwa bekwanise futhi njalo kusomama ukuthi bakhulumane kabi kumbe bangcolisane bona siya kuekete ni katezi makumeti. Siye kete uzaziboni, uzavona manyezipepa, uzavoni social media. Kutetisa bantaba ngomama. Aba kuni ikunda, zikuwa ngaba katibeta lele kala menkumbukuwa ngama councilor. Onge kuna loku kiawe kusuke, emu mpino ngubaba, otola I challenge ngomundo ngomama ufuna lezo skumbu. Esedenzi, baba ngomama futhi, ikola pesi zututa kona chino mama. Siya setenzi, so abantu ngoba ngubaba, uti sitonza lene council, nozifa nitina, at the end of the day, umuntu obenefitayo umuntu ongubaba.
Ucabanga njalo kungaguqulwa njani ngoba njengokutsho kwakho sokuleminyaka leminyaka kusenzakala.
Mina ngokubona kwami ukuthi kuguqulwe lokhu ukuthi asithi imihlanganiso lezi ezikhangele ngokuguquzela kumbe ngokufundisa abantu ngokulingana kwabantu abesifazana labesilisa. Zingiqalisa phansi ngoba uyathola ukuthi kwesinye isikhathi kwabizwa abantu emhlanganweni emadorobheni fike lifundiswe ngokuqakatheka kwamalungelo abantu yeyomuntu ongubaba longumama abalingene. Kodwa phansi ngale kubaphathi bezigaba osobhuku izinduna ama-community leaders akula muntu obatshelayo ukuthi emphakathini lapha kumele siphathane njani. Labo baba bangikhona masibuya sizofundiswa. Siya sizomama kuphela sibuya sizohlonishwa kuthi omama sebe namalungelo alinganayo kulabo baba. Obaba bangikhona abaziyo uthoma ngaleyo ndlela ngiboni ngani kumele kuhlonishwe abantu abaphethe izigaba kuhlonishwe labo baba njalo ukuthi bafunde ukuhlonipha omama bafunde ukubakhusela njalo endaweni ezingaba.
Lo ke ngunkosazana Precious Nomzamo Ndlovu osakhulayo ophatheka kwezombusazwe obekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Kwezokhetho, izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele Melika zithi lanxa umango omude wokuya ekhaya baningi abaza kuyavota. Itikiti lendiza mchina lilakho ukufika kunkulungwane ezimbili $2,000. Imali le yendleko ezinye ilakho ukufika kunkulungwane ezinhlanu $5,000 nxa umuntu efuna ukuya ekhaya. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika, umnumzana Tamurai Gwegwerere.
Indaba ye diaspora vote indaba ebuhlungu kakhulu ngithi aba izizalwane zeZimbabwe ezingekho elizweni. Ibuhlungu ngoba ayisiyo ndaba esiqale ukukhuluma ngayo namhlanje. Yindaba eyakhulunywa kudala, ikhulunywa ngayo, sikhala ngayo, sicela. Lathi singakaphumi elizweni, sasiyizwa indaba le ikhona abantu abaphandle kwelizwe bekhuluma ngayo, sikhalela i-diaspora vote. Kodwa eqinisweni lunyaka kuvote ezakwenzakala, hayi ayikho. Njengoba ngiyakhumbula ngikhuluma ngakho ukuthi hayi iqiniso ukuthi hayi asoze sisenelise ukuvota singekho eZimbabwe. Isiphatha amandla zeZimbabwe liqiniso yikho vele abavele bekukhuluma kudala ukuthi khona hayi nxa ufuna ukuzovota woza ekhaya. Hayi yikho kuzakwenzakala. Iqiniso ukuthi baningi abantu abangekho elizweni ababhalisayo asebebhalisile ukuvota ngoba uyabona into yokuvota leyi silungisa ikusasa. Yikho ke kungcono sibili ukuthi khona ngiswele imali emsebenzini ngisiye ekhaya ngisiyavota. Njalo kuyinto ebalulekileyo ukuthi khona ngithenge lelo tikiti elidulayo lokuthi ngiye ekhaya ngiyovota. Baningi ababhalisayo abangekho elizweni. Ngizabona nje ngesikhathi sokuvota laphana ukuthi bazabe bekhona abaningi abavele phandle kwelizwe abaza kuyavota. Njalo sikhumbule ukuthi khona kulabantu abaningi abase South Africa, abase Zambia, lemazweni akhumbulezele iZimbabwe. Okokuthi khona ukuya kwabo ukuyavota asiyo nto engaba into enzima kakhulu. Yikho ke baningi abantu abaza kuyavota abangekho elizweni.
Zona iziphathamandla zikahulumende zithi abafuna ukuvota kababuye ekhaya bazovota. Uthini wena ngamazwi wona?
Njengoba nje ngingatsho asingeke sikhangeleli ukuthi khona kuza kuba lokutshintsha kokuthi khona umthetho uzavuma ukuthi khona abantu bayevota lo nyaka. Njalo sikhumbule ukuthi khona kulabo abangeni abasoze benelise ukuthi baye khona ekhaya ukuthi bayovota bona ngokwabo kuningi wenziwe ngabantu abangekho elizweni okokuncedisa ukuthi abantu babhalise ukuvota okuningi okwenziwa ngabantu abangekho elizweni okokuncedisa ukuthi abantu baza kwenzani ukuthi nxa sebevotile balondoloze ivoti labo kuningi izinto ebezisenziwa ngabantu abangekho ngaphandle kwelizwe zokuncedisa bona abasekhaya abenelisayo ukuthi bakwenze lokho. Yikho ke hayi ye kubuhlungu ukuthi asisoze sonke senelise ukuthi sivote ngoba bekuzaba lula nxa umuntu uvota ongekho elizweni uphandle ulapho khona bekuzaba lula kakhulu kodwa hayi ye yikho kukhona asiyasebenza kakhona okokukhona sizimisele lathi ukuthi khona sizophumelela ukhetho lolu ukuthi lokho esikufunayo lokho okufunwa ngabantu kungangendaba lokuthi bangukuphi emhlabeni endaweni yemhlaba lokho abakufunayo lokho abakuthandayo ilungelo lokuvota kumele lilondoloze njalo lihlonitshwe.
Lo ke ngumnumzana Tamurai Gwekwerere, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seFlorida ngapha kwele Melika.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote lenkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethule ilanga likamhlaka 18 kuyona le inyanga njengelanga lokukhetho lokudinga amalunga ebandla leZANU PF azancintisa kukhetho oluzayo kuzigaba ezibalisa ezedale lePhalamende lezemakhansili. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlife.com lilodaba lokuthi umkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze aveze amaqhinga abafuna ukwasebenzisa ukunqoba kukhetho ngoba esesaba impehla ezisebandleni angaziqambanga ngegama kodwa kucatshangelwa ukuthi ngabanye bakhe abakunkokheli yaleli bandla. Okwamanje ke ngidedele emuva ngilijiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ninjani Studio 7? Hayi siyajabula basakazi bethu. Studio 7 labo olokuzeni team le uthi ngabo hama ziriphi abothe bafike South Africa kusasa. Bagijima bazofika South Africa bezefuna abantu abafuna ukuya ekhaya. Abantu bazibuyela. Sebezefuna ukuthwala abantu. Sebeze kwenzani eSouth Africa? Abahambe mina ngakho ayiholisa amateacher. Amateacher aphume ku strike afaka imithi ezibhedlela. Atshane le ndaba ezingafuni yena. Akufuni yena kwabantu abase South Africa lokho. Abahambe baza ke ba bakhawule silwaza bona abantu zafuna ukuthi ahanjise ekhaya abahambe katshana le bangabozijwayela kubi.
Sabonani ku-Studio 7 mina ngumama kaThandeka Moyo ngokusebenza ngase-South Africa. So ngakuthiwa sonke sile mbono eyi-1 sonke sibona ngokufana ngaso sonke siyavotela icembu silibonayo ukuthi lizasithuthukisa siye phambili kanokuba lokho sigida entweni eyi-1 esiyibonayo ukuthi ayisibiseli lutho khona manje siyafika sisemazweni ngaphandle kuthwele nzima even lanxa kuseZimbabwe vele kuyafana nje abantwana bayasokola abasebenzi begcine besuka emakhaya besiya kumanye amazwe. So ake sizameni ukuvula amehlo ivoteli qembele 1 ngoba khona manje kunzima kunzima kakhulu empilweni ukuphila vele kunzima khona. Asizameni ukuthi kube lula nje ukuthi kungatshintshwa yithi thina abantu kodwa ngaphandle kwalokho ngeke kutshintshe siyahlala sikhala njalo nje kunje. Lami ngiyabonga lami ngathi i-message yami izingayifunda. Ngajabula. Okay.
Salibonani. Njengoba nje MRP ingangeni ku-president emavotini, hayi mina lona vela ambone ukuthi ngingathengisa ivoti lami. Ivoti lami is not for sale. Hayi angeke vele ngize nganikeza uChamisa, angeke ngeze nganikeza. Ngishenye iparty mina ngizavotela ama-councillors, hayi MRP, ngivotele ama-MPs elele elingebese ngiyaligodla. So ukuthi nginikeze abantu i-power yami, so ngikuchazayo ngithi hayi mina vele angeke vele. Ivoti lami is not for ngikhosile lapho ngiyasho mpela ngithi hayi lokho velaye ngizikhohlise mina umshado wami ku MRP ngiphembi phambili nge MRP
sanibonani sanibonani studio 7 sanibonani konke kulungile akona into etshekileyo hayi into engiyibuzi engizama nje ukuthi ngibuze abantu ukuthi kade abantu bathi bafelwe emandebeleni abantu abakhalayo ngabantu abangafelwanga ngabantu abangafanelanga kuyafana naye nalelo ukuze nigugu round issue ekhanje siyakhulunywa edrobheni abantu abasemakhaya yibo abafelwayo ma ikhulunywa edrobheni usiyakhuluma noma kukhuluma uthi kumba lowo kumbe kukhuluma ubani but mina ngithi uthi kumba abantu abafelwayo uyabazi yini abantu abafelwayo noma ngabafazi babo noma ngamadoda abo uyabazi yini ngoba akufani amadoda kuphela wafa labo mama abanye bekhwazwa ngamabayinethi kuthiwa kukhitha izisu zama-dissident ama-dissident ayengobani kanye ama-dissident okwakukhulunywa ngawo noma ayengekho kungawezani kodwa kwakuthiwa ngamazibra amazibra bengabantwana bakabani bengabazaphu bengabezaphu ubaba unxubelwana wabulawela enyama endlovu a prominent leader yezaphu bambulala and ma usithi uyakhangela abantu bezaphu abaningi bafa hayi khona amandebele abantu bezaphu into yayenziwa ngapha izanu sisenza i-tribalism so ngicela ke lento liyirelease ukuze abantu bonke bazi abantu abafelwa yizaphu futhi lingathini thina singabantu abaneproblem kuyena le ndaba thina sathiselwa lamabhasi zayenzakala lokhu kwayenzakala lokhu sabulawela amapulazi ethu kwathathwa izinto zethu le zinto zethu esasizithengele ngeyethu imali eyedimopu kodwa abantu bathi bona bafelwa hayi madoda abantu madoda labo mama phumane enkulumeni engayisiyiyo nabo i-CCC ingaclaimi nani mthwakazi ngingaclaimi izaphu yethu claim izinto zabo that's why ubona sesine problem manje ukuthi ama-properties ethu abuye ngoba sokunemengela ezingenelayo kodwa ngithi mina izaphu yiyo eyaphelelwa ngabantu period ngiqedile so ngicela ningakhulumi ngento ungakhaleli into ongazange wayithola thina sikhuluma ngento ngoba sisegoli nje sifike egoli sakhoswa yiyo nale into ukuthi ungowezaphu then you have to be killed ukuthi ukumbe ukhuluma isindebelo kumbe ukhulumani kwangasebenzi
kustudio kustudio 7 kustudio 7 ngiyabingelela sihlobo labangani cela usizulu ukubana lingangisiza ndinga izihlobo zami ezakomfunzi esiphuma ekhesi emapichia kwathuli ngiyacela ukuthi makhona obazwela insize lingisize ngiyazidinga ubaba wami igama lakhe kuthiwa ngujabu mpunzi ujabu wakompunzi so bahlangana lo mama ebhulawayo lapha empopho so yikho abahlangana khona kuthiwa kubhlok angikwazi block 5 block 4 angikwazi isisi lami so ngiyacela zihlobo labangane ndinga izihlobo zami ingisize makhona owaziyo nje ngiyanithola liyanithinta kunamba lezi enza zibiza lapha khona manje 0784406699 ngiyacela zihlobo labangane ukuthi mayekhona owaziyo nje ingithole khonapho la kuwhatsapp ngikhona ngiyacela zihlobo labangane
ngiyabulisa kustudio 7 ngiyabulisa kustudio 7 into esuka engimangaze njengoba izanu PF iyala le voters roll into engizibuzayo nabadala ukuthi iminyaka yonke le yokuhlala kuvotwa yayiyala layo yini izanu PF voters wakukhulunywa njalo yini ukuthi kuthiwa bazoyithatha ivoters roll bayenze izinto ezimbi kwakunjalo yini iminyaka yonke kwakunjalo yini ngiyabuza nibadala ukuthi iminyaka yonke kwakunjalo yini ngisuke mangaze lawo abantu abafana labo gawule labo Joseph Zuma bayayibona ukuthi izani ibhizi yaropa yezinto vele ezingayisizo vele ezenzakala kodwa izwa labo bevumelana layo yiye mvumelana le ayikhothi mayisithi ivoters roll yeyingaboniswa ngoba lake la kubona ngobukhonoko badala hayi lokhu sokusobala ukuthi vele kukhanya le mpumelo yokhetho vele angeke izibonakale sokusobala sicela ukuthi impumelo yokhetho badala vele izoyala nayo izani PF izoyala nayo izoyala nayo impela into esikhanya esisegcekeni le kodwa mina ngiqhuquzela abantu bakithi ukuthi asihambeni siyobhalisa ukuvota abantu bakithi sivoteni ngobuningi bayo sibone ukuthi bazoriga kanjani ngiyabonga
linjani kustudio 7 siyabonga bakithi siyabonga ngokuhlala lisazisa konke okwenzakalayo kulomhlaba mina ngisuka ngihlupheke nxa abantu beyatshona bebuthelelwela upani besiyajabulela umgabo wabulala abantu bakithi more than 40,000 bantu bakithi bephinda behluleka labafo wabo bona ababebulala layo ukuthi bazuye bazoxolisa ukuthi hayi yithi esayenza lokhu lalokhu angazi abantu bakithi ukuthi lifuna ukuphalaziswa njani lihlanziswe sibili lokho elibhizi lithwala lisetshenzile lingavumi bantu bakithi ukusetshenzile lithwala lisiyatshela into ezingasebenziyo imgwaqwela upani khapha sokugcwela amaphotholi lisiyakhonala eminye vele kakusabana angazi ukuthi abantu bakithi linjani umgabo ngabe umuntu ongam celebrate umuntu wabulalisa abantu ngeground erephisa abafazi senza yonke into uthona ukuqubela usithi ujabulela umgaga ebulima lo
sanibonana ninja ni studio 7 hayi thina siyaphila filani nani ngegama lenkosi uNkulunkulu anibusise abe nani kuso sonke isikhathi niveze konke okufihlekileyo esingakwaziyo siyabonga amen.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende wele Melika.
Sokulomnyaka uwodwa umongameli Vladimir Putin weRussia ahlasela ilizwe leUkraine ngemva kwenyanga lenyanga amazwe omhlaba exwayisa ukuthi lokhu kungenzakala kodwa abaningi bengakholwa. Le yimpi enkulu eEurope selokhe kwedlula eWorld War II njalo imithetho elondoloza ukuthula, ukuphumelela lokukhuseleka ebikulo umhlaba okweminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 ikhangelelwe ukubhidlika, ukutsho umongameli Joe Biden weMelika. Uqhubeke wathi eleRussia lize lihlasele lalingalingi ilizwe leUkraine kuphela kodwa umhlaba wonke. Imbuzo esasibhekane layo yayicacile lanxa ijulile. Sizangenela siphathise kumbe sizakhangela eceleni, kutsho umongameli Biden. Umongameli Putin aze anqume ukuthi izikhali zakhe zezigwagwagwa zingene kwele Ukraine wayecabanga ukuthi siza kwethuka, wayengaqondanga, kugcizelela umongameli Biden. Abantu beUkraine balesibindi, iAmerica leEurope yabambana lamazwe asemhlubulweni osukela eAtlantic usiya ePacific. Ukunanzwa kwentando kaZulu kwakuqinile. Endaweni yokuthi kube lokunqoba okulula ayekukhangelele, umongameli Putin wasala elezikhali zezigwagwagwa eziyiziphamaso, njalo sokulengxabangxoza phakathi kwamabutho akhe. Wayecabanga ukuthi imbono yakhe ngokuthi eleFinland lingabi lilunga lomanyano weNATO izaphumelela, kodwa wayangeka. Wayecabanga ukuthi iNATO izabhidlika, kodwa iqine njalo isimanyene okwedlula okwakuqala, kutsho umongameli Biden. Ungezelele wathi untando kayiphikiswa, ojonge ukwakha umbuso kasoze acitshe uthando lwabantu lokukhululeka. Uchuku kalusoze lwephule umoya wabantu abafuna inkululeko. Njalo ilizwe leUkraine kalisoze linqotshwe ngeleRussia, ngeke kwenzeke, kufunga umongameli Biden. Sokwedlule umnyaka ngemva kokuba amabhomba aphoselwa eUkraine lezikhali zezigwagwagwa zangena kulelo lizwe, kodwa iUkraine ilokhe izivusa njalo ikhululekile. Kusukela eKherson kusiya eKharkiv, amabutho eUkraine athatha ilizwe labo. Ukusilinganiso sengxenye yendawo eyathathwa yilizwe leRussia ngomnyaka odluleyo, ifulegi elombala oluhlaza lolithanga eUkraine ilokhe iziphaphela ngokuziqhenya okukhulu, kutsho umongameli Biden. Ngesikhathi eleUkraine liqhubeka lizivikela kweleRussia njalo likhanda eyalo indlela yokulwa, amalanga azayo azaqhubeka elukhuni njalo emunyu, kuza kuba lokunqoba lokudana. Kodwa iUkraine ikulindele lokhu ukulwa okuzayo, njalo eleMelika lindawonye labangane balo lizaqhubeka lisekela eleUkraine, liliphathisa kunhlelo zokuzivikela, kugqiba umongameli Biden.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume kuba siqhubeke sisonke, yikho ke lapha esigqiba khona uhlelo lwethu lwalamhlanje. Libe lempela sonto elithukela, asibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo, kodwa zikhona indaba zakusihlwa nsuku zonke ngo-half past seven. Igama ngo-Chris Gande, sidibaneni njalo ngeviki ezayo.